izakhamizi eziningi zithi isimo sibi lonyaka njalo zikwazi ukuthi zenzeni. Unkosikazi Zibongwe Tshabalala ngomunye wazo.
Lonyaka kunzima, indlala inkulu kakhulu, siyalamba emasimini asibonanga lutho, akula kwachazela umbunga.
Umperokazi uJoyce Khumalo ungumsekeli wemgcini sihlalo kubandlaleli usayela ezanu PF emakwabeni uthi uhulumende uzanika abalambayo ukudla.
Wakhuluma ngoba silokhu esimelele lakhathesi ukuthi abantu sithini sithiyo bake basinika bona kodwa uhulumende khayangana akancedise ngokuthi kwake kuzukuthi kulezi insuku lezi kungabonakalikhona kodwa besiphiwo. Abe sikhala ukuthi uhulumende ngasibona njengakakhulu thina abaselukazi silentandane kulabantwana bafuna ukuthi bafunde.
Usobhuka umnumzana sobantu moyo uthi batshelwa ukuthi balobe amabizo abantu abalutshwana okumele bathole ukudla.
Abantu ababhalisiwe kuhulumende balutshwana abaningi abantu ababhaliswanga. Ungakhangela lo nyaka abantu labatsha abaqinileyo abalalutho. Usobhumba azuza abantu abathize ne 5 kumbe 7 kuthiwa usobhumba we 7 akhetha abantu abange 6 kuthi yibo okay abadibeka kakhulu.
Mnumzana Thulani Mlalazi umlisa wesigaba semthethe uthi akula kudla okuphiwa abantu njalo izakhamizi khala kuye nendlala nsuku zonke.
Kuyangisinda ukuthi kade ngathini abantwana nabana ngoba one indlala ekhona. Yes, indlala ibe khona ilizwe lonke kodwa le esigabeni sami ngathi siphambili ngoba lanxa ngabe bethole ukudla okunzisa kakhulu ubuhlungu ngamanzi. Ezindaweni njalo kumele kube lani kube labo amakhansila yomele njani ncedisane nawo kodwa amakhansila nxa ngifake iripoti wale hayi angingazi kumbe bayihambisa ngoba bayihambisa.
Ukhansila ka ward 5 uNzinwane umnumzana Elijah Nqala uthi izakhamizi zimkhalela mihla ngemihla.
Bathi bacelele siyazama ukuthi sicele ukuthi uthinqakulasazi okhe sicela silise ukuthi abantu ngale phandle ngale abantu bengathwali nzima bengasifeli. Abantu laba basuka ku-South Africa Botswana umalayitha ukuthi beliswe ngama-rice khona okuyana kodwa kuncedi ngoba kwesinye isikhathi kuba lama-restrictions emabhoda ngale umangwela leziko abantu bathwele nzima bese abantu bayanatha amaphilisi senzata akula kuhle. Komile komile total sabula lutho.
Umgcikaro we uMzingwane District Council uCouncillor Charles Mpofu uthi uhlelo lokupha abantu ukudla soluqalile.
Akukhanya sokuthi uqalile uhlelo lokukhona lokuncedisa abantu kwamanye amawadi sebekhanya bethola lokhu nje bengena mbuthanambuthana emawadini. Kunzima indawo le nje eMzingwane ukuthi indoda yabe egcwele ezenziwayo igolide. Abantu besebethika ngegolide abanye bekuthi nje balimi okuzingadelela okuncane khonokho bathi ngithengisa ama-vegetables. Silodubo olukhulu sibili ngoba imfula eminingi ithile njengoba sitsho nje izulu elinanga amanzi kangenani esifuleni. So inkomo lapho sezinatha khona sezinatha endaweni ezinginakho.
Kulesi gaba semsesheni ngaphansi kwesiqinti seMzingwane lapho kodwa kuzwakutsha abantu ngo-2000 ngemva kokuthathwa komhlaba nguhulumende oholela impi yenkululeko njalo engusobhu kwalindawo umnumzana Zeka Zimlalazi ukhala ngamanzi.
Mina ngisuke lobu sobhuku lapha emsehleni ngisiyale ngiliwovetmi sathatha amapulazi yimi engangikhokhela. Thina singene ngo-2000 laphana isikotho esasifakelwa yi-1 ezinye lezi sesiphiwa ngabantu abalo abalesifiso ukuthi basincedise babesifakele.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa wavuma ukuba kule ndlala esabekayo elizweni ethi kudingakala imali efika amabhiliyoni amabili amadola emelika US$2 billion ukuze kuhlengwe abantu ukudla lokhu abangakutholi njalo uma ngiwenzelana eziko. Himele Studio 7 eMzingwane, Matheleni South Province, ikamela mwenyezi weJesus Bar.